cause sibili qiniso likhona ayikho enye into enkulu umongameli akhangela ukuthi ayikhulume efika e-United Nations General Assembly ngomabonakude i-virtual meeting yabo le ngaphandle kwayo le ndaba yama-sanctions. Indaba yama-sanctions isiyirekhodi liyana eyakudala ethi ngaba le-scratch ifika ime ndawonye ingadluli. Angiboni ukuthi kusaseyinto entsha abantu abangafuna lokuyilalela. Hhayi, ngenxa yokuthi ama-sanctions angikhona aclear alama-conditions abekwayo ukuthi ukuze kukhitshwe ama-sanctions kumele kwenziwe lokho lalokho lalokho, kodwa kube lokho kukhulunywa ukuthi kawakhitshwe ama-sanctions, lokho kuthiwa ayenziwe, kwenziwe ukuthi ama-sanctions akhitshwe kungenziwa akuncedi. Sizakhuluma sikhulume sikhonkothe sikhonkothe, kodwa kungaphumi lutho.
Sibonile umongameli we-South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni ofanayo laye egcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe zethulwe.
Umongameli uCyril Ramaphosa ubekhuluma emelele i-Africa Union njalo usikhathi eside esidluleyo izinyanga zena lezi bebelokukhulumisana thize njengoba besitsho bobabili lo mnumzane lo mongameli uMnangagwa. So ngobudlelwano babo lobungane babo ube ngekaweqe ukuthi akukhulume, kodwa nje layo phonga ukutsho edlula okungela sisindo ukuthi nje ukukhulumele ukuthi kuthiwe okukhulumile. Of course uhulumende wethu enjalo uyayithathela phezulu ukuthi le-South Africa lo mongameli uMnangagwa ukhulumile ukuthi ama-sanctions eZimbabwe akhiphe. Batho kukhulu ukuthi asilungiseni indaba eza sihlale singaphansi kwama-sanctions nothi kube silokho esikhuluma ngawo kuphela.
Kambe yena umongameli Mnangagwa ulindelwe ngendlela okwakulindelwa ngayo owayengumongameli uMnumzana Mgabe nxa eseza khuluma?
Usizo olukhona ukuthi abantu kabafani, ngeke basabafana abantu, and ngesiqiniso-ke esivile sikhona hhayi kuzasithatha isikhathi eside ukuthi sithole umuntu owazi ukukhuluma nokukhuluma ebekekile, ethole ukwesatshwa lokuhlonitshwa njengoba kusenziwa ngumuyi umongameli Mgabe. So ukuthi siqathanise umongameli uMnangagwa loMgabe kunzima. Amboni sibili ukuthi abantu bangasukuma e-United Nations ngendlela babesukuma ngayo nxa uMgabe sesiyakhuluma ukuthi balalele ukuthi umongameli wethu omutsha sekhuluma. Kuzamthatha isikhathi ukuthi abantu baze bamuzwe njengendlela umongameli uMgabe ayebabemlalela ngayo. Hhayi, angiboni sibili besiba lofutho lona lolo. Kuzaba nje lofuthwanyana lena lolo oluzasuka ngapha ezweni lakithi. Lamanye nje amabili amathathu kuphelele khona lapho.